siyabonga jahelita la Chris emakhaya lichona njani yekudibana emsakazweni we studio 7 ngolesine emhlaka 6 ngonqabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Luhlelo olwasungulwa ngo-2001. Njalo uhlelo lelibelise beluhamba kuma administration offices awe America khona ngale. So kathesi sokusemthethweni imali yangkhona isifakiwe.
Uhulumende wakwele Melika ufuna ukwakha ama-ofisi omeli walelo ilizwe eZimbabwe eWestgate eHarare ngendleko yezigidi ezingamakhulu amabili zamadola i-$200 million.
Nxa sibuyela sikhathi khona siqokisane labakhokheli sibone ukuthi khona i-constitution amalungelo abantu omunye lomunye umuntu ikakhulu sigela what we'll call marginalized communities njengezabelo zakithi ezimhlawumbe khathana leHarare EUA administrative city.
Omunye wabaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Divine Dube osebenza lenhlanganiso yePlumtree Development Trust uthi ukhangelele ukukhulumisana lenkokheli yesigaba ngokuqakatheka kwendaba zesisekelo.
Amalunga ayidale lePhalamende akhuthaze uhulumente ukuthi esule isinqomo asanda ukusethula esokuvimba ukungeniswa kwempahla zokugqoka ezisetshenzisiweyo ngoba zibangela imikhuhlane njalo zithathela abamabhizimusi imisebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende wakwele Melika uthi ufuna ukwakha ama-ofisi omeli walelo lizwe eZimbabwe eWestgate eHarare. Lo msebenzi ukhangelelwe ukuba lendleko yezigidi ezingamakhulu amabili zamadola i-$200 million okuchazwe njengesibonelo sokuqiniswa ubudlelwano phakathi kwalelo lizwe leZimbabwe. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Watton emkhosini wokusungula lomsebenzi emzini weWestgate eHarare bucwadlana lendawo yamavinkili akuleyo ndawo. Uwatton uthi kunje ababona ngezokwakha abavele kuhulumende wakhe sebezaqala lomsebenzi kunyanga ezimbalwa ezilandelayo ngemva kokuqhuba umsebenzi wokulungisisa okudingakalayo anduba usungulwe. Bezikhona iziphathamandla zenhlangothi zonke zabasebenza ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe ababalisa esinye seziphathamandla sohlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu olwePublic Affairs Section umnumzana Sizane Weza olandise phezu kwalo.
Namhla sibone ade kusenzakala lapha bePaula besungula okusemthethweni ukwakhiwa kwe-embassy entsha ezabe iyo lapha indawo ozabe kusetshenzelwa khona i-American government eZimbabwe. Indawo le sibona ise-Westgate duzane ne-Westgate Shopping Center. Ukwakhiwa kwayo kutshengisa ukuthi indawo ezaqalisa ukwakhiwa lo nyaka.
Uwezuthi usungulwa nje lomsebenzi ngemva kokuba uhulumende wakwele Melika enze konke okudingakalayo ukuba uqale.
Luhlelo olwasungulwa ngo-2001 njalo uhlelo lelibelise beluhamba kuma administration offices awe America khona ngale. So kathesi sokusemthethweni imali yangkhona isifakiwe ukuthi kuyakhiwe njalo abantu abazakwakha bangkhona sebeqhatshiwe. So bazaqalisa ukuhlungula uhlelo lolu lonyaka bakhangelela ukuthi bazaqeda ngo-2018.
Lokhu kusitsho ukuba asezatholakala kundawo yinye amahofisi enhlangothi zonke zikahulumende wakwele Melika ezisebenzela eZimbabwe okubalisa abohlangothi oluphathisa kunhlelo zentuthuko olwe-USAID olubona ngezokukhulumisana lozulu olwe-Public Affairs Section oluphathisa kwezokwehliswa kokusabalala kwemikhuhlane lwe-Center for Disease Control, CDC, kanye lesigodlo lapho okugcinelwa khona impahla yonke yehofisi yommeli weMelika, i-warehouse. Sonke lesi sikhathi, uhulumende wakwele Melika ubesebenzisa izakhiwo zabanye ngokuhlawula imali yomthelo werenti. Zize ngobuningi kulo mkhosi iziphathamandla zamahofisi wonke enhlangothi zomeli wemelika eZimbabwe ezengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni, umphathintambo okhangele idolobho leHarare unkosikazi Miriam Chikukwa, ezohlangothi lwezokwakha kuhulumende wemelika kanye lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abathathu abathole imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, uAndrew Chikomba, uthi uzasebenzisa imali le ukuqhelisa ibhizimusi lakhe ontanga bathole imisebenzi. UChikomba ufara iChizengeni lokuda kwashe makuzwa baphiwe inkulungwane ezingamachumi amabili nanhlanu zamadola ngamunye lugatsha lwe-United States African Development Foundation. UChikomba ngumnikazi wenkampani ethengisa amandla esola iGemwitz Enterprises. Egqiba umhlangano labasakhulayo bonke abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship izolo, umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bemelika lamazwe e-Afrika unkosikazi Linda Thomas Greenfield ukhuthaze ontanga laba ukuthi babuyele ezabelweni zabo bayesebenza gadalala bathuthukise impilo kaZulu.
I hope that they are successful. I hope that they go into the communities that they
ngilethemba lokuthi bazaphumelela njalo bazabuyela ezigabeni zabo bancedise ukuguqula impilo zabanye ukuze zibe ngcono. Bancedise njalo labanye ukufunda ukubala njengalokho engikubone kusenziwa ngomunye osakhulayo ovela kwele Nigeria. Ngilethemba njalo lokuthi amabhizimusi abo azathuthukisa izigaba zabo.
Lawo ngamazwi kankosikazi Linda Thomas Greenfield, umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bemelika lamazwe e-Afrika, ekhuluma lomsakazo we-VOA. Kunjalo nje omunye wabaphatheke kulolu hlelo omnumzana Divine Dube osebenza lenhlanganiso ye-Plumtree Development Trust uthi ngaphezu kokuncedisa uZulu wesigaba sakhe kunhlelo zentuthuko ukhangelele ukukhulumisana lenkokheli yesigaba njalo ngendaba zesisekelo sombuso.
Nxa sibuyela sekhayelithi khona siqokhisane labakhokheli sibone ukuthi khona i-constitution amalungelo abantu omunye lomunye umuntu ikakhulu isigela what I will call marginalized communities njengezabelo zakithi ezimhlawumbe khathana leHarare eyiyo administrative city. So ukuthi sibonisa nti nxa sithi khona i-constitution bazwisise ukuthi i-constitution kuyini, ama ordinary citizens what responsibilities do they have and what leaders should do to fulfill ama rights amalungelo abantu kuleyo constitution. Bese ngisithi mhlawumbe ngikufake ngikwenze kube personal kimi mina njengentatheli njengomuntu wafu aqeqetshwayo ekubeni yintatheli as a journalist ikakhulu a journalist with speciality in new media ukusebenzisa izindledlana lezi ezintsha kunenge ngikufundileyo ikakhulu nxa sigayela lokho esizwa ukuthi technology. Ngiyazi mhlawumbe abantu bakithi kathesi abaningi basebenzisa amafoni abangena ngawo ku WhatsApp abangena ngawo ku Facebook amafoni kunenge akulethayo lapha eAmerica i-technology bayisebenzisa ngendlela enhle kakhulu ngendlela ephakemeyo hathi ngendlela yokuzithokozisa kuphela kodwa ngendlela yokuphucula kumbe yokwenza amalungelo abantu abe ngcono ngokuthi kona uyathola ukuthi kona mhlawumbe what I will call ama local authorities they are able to interact with the citizens just by sending a text message lawo ama citizens athumele umbiko ukuthi hayi thina njengezizalwane sifuna kutshintshwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Uyatsho ukubana iinkokheli zalapha zikhulumisana kakhulu loZulu Makhaza ebulenjini lapha kubo Twitter kubo Facebook ngumkhuba okhona yini eZimbabwe lo?
Siyazi ukuthi eZimbabwe ubulembu yebo sobukhona emafonini kodwa sisasilela kakhulu nisikelethi khona mhlawumbe uhulumende esebenzelana labe telecommunications aphucule uZulu ukuze i-internet lokho esibiza ukuthi i-internet itholakale even ezabelweni ezikhatshana ezisemakhaya kodwa esikukhangeleleyo asikuthi kumbe abakhokheli bakhulume labantu labantu makhaza kubo Twitter la kubo Facebook mela kubo WhatsApp kodwa umkhuba esifuna ube khona yikuthi abakhokheli bafunde ukuthi kumele banike abantu makhaza i feedback.
Umnumzana Divine Dube ngomunye wabasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo usebenza lenhlanganiso iyePlumtree Development Trust.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lunga edale lePhalamende asekhuthaze uhulumende ukuthi esule isinqumo asanda ukusethula esokuthi kuvinjelwe ukungeniswa kwempahla zokugqoka ezisetshenzisiweyo ngoba zibangela imikhuhlane njalo zithathela amabhizinisi imisebenzi. Asizweni amazwi kankosikazi Priscilla Msihayirambu Mshonga, isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Wetchime Ncube ongomunye wabakhulume ngalolu daba ePhalamende.
Bengikhona uminista ufakile umthetho ukuthi laba abaningikhulu bahla khonapha bakanye ukungena izinto zokulungisisa bengabhadali i-duty. Kodwa-ke nga unike isikhathi sokuthi bona laba abantu baqalise ukusukuma lama-industry abaqalise ukusukuma abe sesithile hhayi sengizasitopha-ke lokhu okungenayo. Sebonile ukuthi hhayi bona laba abaselile khona abathi bayakwanisa ukulungisa impahla leyo sengikwanise ukuthi balungise. Angawuzanini na case lengilahle thuya ngifuna ngabe khona ukuthi yini ukuthi simpele iza iza likho kukhona nje lapho sisithi khona elizela kuvuyo ukuthi abantu bafike manje kodwa manje ayizeneni iyathi injani siya yithi so unxa ukuthi ungazala ungalinisanga ukuthi nxa uzalile into elezo izangena kuphela kuzaba lokuxoshana abantu bezigilisana namapholisa kodwa kuzafika isikhathi sokuthi lawa amapholisa angifunayo kuzijima uyazibona zilokhu ezigcweni khonapha esijidini. So ukuthi ufuna uvalile kungayenza ukuthi uminista anze angazi athi uzangcono ukuthi kule nto ayenzileyo kodwa iqiniso qiniso sibingele ukuthi ngeke wavalile nxa kuzithi abantu baphakathi kobhuzi.
Lo nkosikazi Priscilla Musihayirambu Mushonga, isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Wetchime Ncube njalo elilunga ledale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umbono wakhe uvunyelwe nguCouncillor Sithabile Mataka kaWard 2 koBulawayo, yena othi iningi labantu alenelisi ukuthenga impahla ezintsha ezitolo ngoba zidula kukanti lalabo abazithengisayo bazalahlekelwa imisebenzi yabo. Inyathelo leli lingathathwa.
Mina umbono wami uthi kakubhane ezangaphandle amaphenti lamabra izigqoko bezikhathi labayekela abantu bezigqokile kwevele akula mali elizweni kuzabhanwa into enceda abantu kwansi kungabhanwa abantu bayahamba kuyo yikho abantu abasila khona. Mina ngombono wami ngithi kakungabhanwa kakubhane kuphele ezangaphandle kuphakithi ngoba beziyana i-damned overdraft politics ibe whereas China is best for you. Abantu abaningi bahamba bayethenga ekhothama ngesizathu sokuthi izigqoko zakhona ziqinile, iquality zangkhona iqinile, vele kwesithatha sikho lapho emathayineni uyathenga izigqoko zakho izigqoke namhla zichacheke usigqokile usigqokile usene sesichacheke uhambe usisambile. So izigqoko zekhothama zizayithi kakhulu. Mina kusiya ngani ngakayizali ikhothama zithiphe kakhulu ngendaba yokuthi nxa ule $5 uyakwanisa ukuzuza isigqoko esitathini ngejezi ngoba uzabe ukuthele ngedola okunye ukuthenge idola for two zithiphe kakhulu. Njalo abantu babathengi bahle bagqoke abantu labo bayakwazi ukuthi kule mkhuhlane bathenga baye sokha bawathe ayini kufe ama-gems njalo bese begqoka
athi isibobelezi sekhe nenzi angavani. Lo ngukansela Sithabile Mataka ka ward 2 edolobheni lakobulawayo bekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya udaba lokwaliswa kokungena elizweni kwezigqoko ezake zasetshenziswa ezivame ukuthengiswa ngabaphila ngokuthengisa iningi labo kungabe sifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ele Egypt selisungule umsebenzi wokuqhelisa ibholoho leSuez Canal okulinyathelo elibabazwa nangumongameli Abdel Fattah el-Sisi walelo lizwe esithi liqakathekile embalini yalelo lizwe njalo lijonge ukuthuthukisa inotho yalo ephazamiseke kakhulu ngokungahlaliseki okuke kwaba selizweni lelo eminyakeni edluleyo.
Umsakazo kamabona kude wakwele Saudi Arabia uvika ngemva yabantu abalishumi lasikhombisa ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emzimbeni welunga labalwa becatsha esakhiweni sokukhonzela esivame ukusetshenziswa ngamasotsha kahulumende.
Isikhwica mfundo ekolishini le National University of Science and Technology sithi ukubulawa kwesilwane ebesisaziwa ngokuthi ngoSecil eWange isizalwane seMelika sokwenze ukuthi abantu abaningi emazweni balwele ukulondolozwa kwenyamazana zendle okugoqela izilwane. Zibikwa sezisele izilwane ezingaba zinkulungwane ezimbili i-2000 kuphela eZimbabwe sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili i-200,000 abafuna ukuthi uhulumende weMelika ahambise uMnumzana Palmer onguye obika wadubula lesi silwane eZimbabwe uyathonisiswa icala. Abantu abedlula isigidi i-1.2 million labo sebebhale imbiko ebulenjini be-internet kukhetho petitions befuna ukuthi kuvalwe ukulwela izilwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Siphambaniso Moyo osebenza e-Ilala Lodge e-Victoria Falls ngokwenzakalayo ngesilwane lesi njalo lokuthi kungenziwani ukuthi kulondolozwe lezo eziseleyo.
Inyamazane njana zilinifa lethu yikho sizinakekelela kakhulu izulu wonke akumthabisa izilwane. Ngasithathanisa nabantu izilwane thina ziyingxenye yokuphila kwethu ngoba ukuze abantu abaningi bebuye bezobona bathi kufuna zona izilwane ngazo nazilwane sezingasekho izothekele zethu zizabuya zizoyenzani. Njani izilwane zidlala indima enkulu phakathi kwesigaba ngoba inani lezinyamazana kuzange zidlule kakhulu njalo kulaloko okuthiwa ziyabhalansana zonazodwa inyamazana ngokudala kwazo kodwa ngokwenzakaleyo hhayi asonto ekahle esikhabisayo.
Ye, wena uhlala khona ngabhoke efolos ujala ubabona abo laba abazingela izilwane lezinto ezinjalo ubonani imali yangikhona engenayo iyangaphi?
Ngiyangizwe bekhuluma bethi mnanazi ngiyangikhona engxenye iya kule ndawo engxenye iya kumnikazi we-anti-company yangikhona kodwa vele kulo mthetho ovele obhale phansi okumele ulandele ngendlela yona efaneleyo hayi khona ukuthi umuntu ezenzela okwakhe ongayisikho emthethweni okungabhalwanga phansi eZimbabwe okufunekayo bengasifakele wabo umthetho.
Ye, kodwa-ke nxa sibona-ke baba Moyo ngendaba le yezilwane khona ngapho-ke efollows singathi abantu bathini sibili ngokuthi kumbe ziyabachithela izifuyo zabo ziyabenzela lokhu lalokhu kume njani?
Kule ndawo eziphambanisa khona esingathi kusema-reserve ngoba izilwane nazo ziyakhangela ukuthi ukuhamba kwazo kuhamba njani kodwa kulezinye leziyana esezixhwalileyo esezijwayele nje ebantwini ukuzimela eduze labantu yizo-ke eziphambanisayo abantu bangifana abazithandi kangako kodwa zingaba khona kulo mthetho olandelwayo ukuthi kuzizwa be-National Party bezidudule hayi khona ukuzibulala bayazidudula ngaphandle ngaseke yilesa esiqalileyo ukuthi sesibambe umuntu yikho-ke abale mvumo khona ukuthi besile kodwa isikhathi esiningi bayazidudula ezisendaweni yazo kumele zizekhona.
Lowo ngumnumzana Siphambaniso Moyo osebenza e-Ilala Lodge e-Victoria Falls obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 esewange esabelweni seMathebeleleni North.
Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi ithi kayilethemba lembiko ethulwe libandla leZANU-PF yokuthi idale lebandla leli elimqoka elePolitbureau selivumelene ukwethulwa kwenhlamvu zomthetho wezisebenzi ezenqabela ukugunyulwa kwezisebenzi mahlayana. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wePolitbureau ukuthi leli bandla livumelane ukuthatha leli nyathelo kodwa kazange atsho ukuthi lumthetho uzethulwa nini. Ezinye ingcweti zithi ngabe uMongameli Mgabe uyasebenzisa amandla awaphiwa isisekelo sombuso esule ingxenye yomthetho ovumela abaqatshi ukuthi baxotshe izisebenzi nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzazisa ngaleli nyathelo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngabalethemba lokuthi umthetho uzaguqulwa ngoba kade kwakhulunywa ngenguquko lezi.
Akukutsha ke lokhu esikubala emaphepheni. Kathi ke nxa kuliqiniso sile platform silalapha esihlangana khona. Sikhulumisana uhulumende u-businessman le-labor. Njengezisebenzi ke akusimangalisi ukuthi sivuke ekuseni sibale emaphepheni ukuthi uhulumende ufuna ukwenza lokho. Sikubale iminyaka eyisithupha edlulileyo uhulumende sithi uyamenda i-labor act. Lanamhlanje kakayiyamendi. So akukutsha ke lokho esikubale emaphepheni namhlanje. Sivalwa amehlo, sibanjwa amehlo, njengoba nje uZulu elungiselela ukuthi aye emgwaqweni ngomgqibelo.
Bathi bona i-amendment le ilakho ukuthi yenqabele ukuxotshwa mahlayana okwenziwa izisebenzi. Lithini linalo?
Hayi, sikho ke ebekade sikukhangelele. Uhlelo lokuamenda ke i-labor act luhlelo engijile ukuthi besilalo iminyaka eyisithupha edlulileyo uhulumende lokhe ke edonsa inyawo zakhe. Kodwa ke esikhangelane lako kwamanje ngabantu izinkulungwane nezinkulungwane esezilahlekelwe imisebenzi. Besithe khona uhulumende kafake umthetho ngesiphangiphangi ozamisa ke lokhu kwenziwa ngabaqhatshi ubisele labo asebelimele emsebenzini. Lokhu abakukhulumayo okwe-amendment akusoze ke kulungise ke udubo esesihlangane labo. Asivumelani lakho ke lokhu thina. Sifuna abantu inkulungwane lezinkulungwane ezilahlekelwe imisebenzi zibuyele emsebenzini nxa zikhishwa zinike umvuzo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Kunjalo nje ukuhlaziya lolu daba sixoxelwa umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo le ngcwethi cubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. UMakhumalo usungula lingxoxo.
Osokusenzakala kuzisebenzi zaseZimbabwe insindabaphenduli okukhombisa ukuthi iZANU-PF sonke siyazi ukuthi yibo asebengabaqhathi, njalo bengabaqhathi bebengabhadali abantu imfuno zabo ngemisebenzi ababebayenzele bona. So badinga iqhinga lokusebenzisa ama-courts ukuthi axotshe izisebenzi lezi besesaba ukuthi bababhadale izimali zabo, ngoba sonke siyazi ukuthi iningi lezisebenzi eZimbabwe banaleminyaka emibili emithathu bengaholi. So sebe yindlela abafuna ukuyisebenzisa yokuhlukuluza isebenzi ngokuthi besazi ukuthi abasanelisi ukubhadala. Kodwa kukhona lapha yokuthi kumele uhulumende atshintshe i-Labor Relations Act chapter 28.01 ngoba kulapho kule nkinga khona. Singaze sikhonkote okunganani, kumele kutshintshwe u-section 12b no-section 12 subsection 4.
I-MDC inkomo libandla elabunjwa yizisebenzi njalo lisekelwa yizisebenzi, ungathi lisamela yizisebenzi yini leli bandla ikakhulu sikhangela ukuxotshwa kwazo mahlayana umsebenzi okwenzakala?
Ngibona sengathi ibandla le-MDC likhamekile kakhulu lapho ngenxa yokuthi nxa sikhangela selokhu yafonywa i-MDC eminyakeni eminingi edlulayo, inani labasebenzi liyalisehla. Abasebenzi abaningi sebenza informal, sebethengisa emgwaqweni. Ongangukuthi engizama ukutho ukuthi inani labantu abasemsebenzini njalo futhi abakumayuniyon liyalisehla, okwenza ukuthi i-unionism lebandla le-MDC bekhanye bengathi abala-control ngalokhu okwenzakalayo, kungenxa yokuthi iningi labantu beZimbabwe alikho emsebenzini. Laba futhi abalutshwana abaloko besuselele sebetholakala besukumezeka beqothwa kungelambadala. Ngamanye amagama kutshengisa ukuthi iZANU-PF ngathi iyatatazela, ayiqondisisi kahle sokuthi kufanele yenzeke. Ngokuyilanga iyavumelana lo mthetho ukuthi kufanele laba abasebenzi be-3 months notice. Kulilanga ivuka ithi hayi izabuye ukuguquka. Okungangokuthi okwamanje ngathi i-opposition kuyifaka ethubeni elibi kakhulu ngenxa yokuthi amandla aba malutshwana. Izisebenzi ezikhona ezilutshwana, eziningi zakhona ezinye zisebenzela uhulumeni.
Makhumalo, ungathini kulabo abathi IEMDC ungani yasolisa lapha kayisameli izisebenzi ngendlela ebizimela ngayo ngaphambilini, nangu siqhubeka zilahlekelwa imisebenzi?
Thina njengebandla le-MDC izisebenzi siyazimela ngoba uZulu kumele abekwazi ukuthi ukubunjwa kwethu sazalwa libandla naleli lezisebenzi izepsikiyo. Kodwa kumele kwaziwe ngoZulu ukuthi okwakhathesi sonke siyazi ukuthi njengabameli bephalamende sinobunzima kokuthi si-amende umthetho wonalo i-Labor Relations Act ngoba thina sabothiswa Minister u-Iglesias Thombo esithi khona asinalungelo lokuthi sifake ukuthiwa i-private members bill esinika ilungelo lokuthi sithintshe umthetho. Udaba lakhona lokho lise-court sike simelele ukuzwa ukuthi impumela yakhona injani. Yena isifiso sakhe ngokusibophisa kwakhe kwakuyikuthi umuntu olelungelo lokuthi atshintshe imithetho kumele kube nguminista. So okumele sikwenze njengabameli bephalamende ukukhankasa ukuthi sibone ukuthi uminista we-Labour uyawuvisa lo mthetho ephalamende, siwuxukaxuke kwenzele ukuthi sewuntshintshe. Njalo njengebandla le-MDC siyazi ukuthi kwenani impelaviki ebuyayo i-ZC2 izakithengisela emigwaqweni. So njengebandla le-MDC sizabaphathisa lathi singene sithengisela ukuthi lokho sokusenzakala esebenzini akusonto enhle. Kumele uhulumende atshintshe lo mthetho njalo athi asewutshintshile esidingi silungu ubuyiselwe emuva mhlana uqalisa uxotsha abantu izisebenzi lezimele zibuyele emsebenzini.
Unkomo, sikhangele ukhetho oluzayo oluka-2018. Ubona ukulahlekelwa kwemisebenzi izisebenzi lokhu kuzicunula yini kokuthi eziningi zazo ebezivotela ibandla leZANU-PF zingagcina sezivotela amabandla aphikisayo?
Le ndaba inzima ngenxa yokuthi umumuke waba mubi kakhulu masikhumbula ngonyaka ka-2008 kwase sithwele ama-trillion lama-trillion ezimali. Uthe ngemva kokuvotwa kwaba i-MDC ngamanye ama-opposition aba le-more members of parliament, kodwa siyakwazi sonke ukuthi kwazanywa yonke izinto ukuthi lokhu kubuyisele emuva. Into engibona iqakathekile manje ukuthi abantu beZimbabwe bona bazilungisela njani ukuthi balwele lokhu abakukhethileyo.
umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabita Khumalo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.